esasitheye otholileyo kungaba yilithalakitha kungaba yisikotshikara kungaba kuyini nje akunikiweyo uyazibhadalela yena asoze abhadalele ngomunye umuntu asizange sitshintshe ke njenge-ZCTU loba uhulumende waletha umthetho okuthi hayi isikwelede ke sesiyasukumiswa ku-RBZ sifakwe emahlombi kahulumende okuza kwenzakala ukuthi kubhadalwe nje ngama-taxpayers kodwa thina sasikuvele sakubika sobala ukuthi hatshi akufanelanga kube ngaleyo ndlela yikho sasikhuthaza nje abantu ukuthi silo hulumende ongalunganga ngokunye kwangkhona esasikwala khonoko ukuthi nxa kuyikuthi ikwenza kwakhe kungaba ngcono phela simshintshe ke uhulumende onjalo ongathatha ke isikwelede sabantu abalemali ama-businessmen lawa seduzane lamandla sifake emahlombi ebantu abangalalutho sibona kuyinto embi emangalisayo
njenge-ZCTU lifuna kwenziweni ngalolu daba
thina esikufisa kwenzakale ukuthi abantu abanikwayo izikwelede kufanele bebhadale lezo zikwelede abantu abanikwa ama-loans kufanele babisele ke leyo mali akula yenye indlela esingayitsho esingathi uZulu ethwele nzima kangaka uyehluleka ke uZulu ukubhadala amadokotela ukubhadala amanesi sibona ama-conditions ezisebenzi kahulumende mabi okumangalisayo uhulumende kala mali sibili ukuthi agcine izibhedlela zakhe akhangele imigwaqo yakhe amadamu bese sithi abese yabhadala ke izikwelede zabanye abantu nje abazidlelayo izimali okunye esikwaziyo ukuthi labo bantu abaningi bakhona ngabama businessmen okwamanje balawo amaplazi balazo lezo zinto balezindlu kufanele uhulumende ebone ukuthi ngomunye ngomunye kufanele abisele ngokuthi bakhona phela ababhadalayo singaze sakhetha bakhona ababiselayo lezo mali kuyazakala ukuthi bakhona abanikwa izincwadi ngamagqwetha lawa akhangela ke ama debt collectors babhadala izimali zabo wonke umuntu akufanane wonke umuntu akabisele leyo mali ingaze yabhadala yithi nje esingazange sithole lutho